isivumelwano lesi babuNkomo esisayinwe yilizwe leBotswana leZimbabwe ukuthi basebenzisane ukuthi banelise ukuthi balwisane lalobo ubuqiwe obukhona obokwebiwa kwezinkomo ngeke ngize ngitsho ngitho kwezinkomo kuphela ngoba ensukwini zanamhlanje sekukuningi osekuntshontshwa ngitho lezi moda sezintshontshwa ezinye zisuswa eBotswana ezinye zilethwe eZimbabwe ezinye zisuswa eZimbabwe zihanjiswa khona le eBotswana konke khona lokhu sikubeka ngaphansi kwayo isici sobusela ukuthi ibusela obwenzakala laphana sekudlulele babonkomo ukuthi lesi sivumelane lesi futhi ngabe mhlawumbe zavele sayenziwa maybe 5 or 10 years ago so okuyinto ezajabulelwa ngabantu bonke abantu beZimbabwe labantu baseBotswana thina singabantu abaselizweni leZimbabwe njalo sihlele emngceleni into le ebisisenzakala ibisixabanisa thina kakhulu abahlezi eduzane lomngcele ngoba abantu abaseBotswana nxa kusonakala ngale bacabanga ukuthi ngabantu labo abahlezi eduze lomngcele kodwa ke nxa sesifika sikhangela ukuthi nxa sekulondwa kulondwa kuyetholakala ukuthi abantu abatshontshayo lezi zinto noma abonayo ngabantu abavela kachana kulezi ndawo
iwaphi kahle kahle amanyathelo Dube esingawakhangelela kumazwe omabili
okukhulu engakutsho babuNkomo ukuthi nxa befuna ukuthi into leyi iphume noma ibe nomphumela oqondileyo umphumela omuhle abayenze ama-consultations abathumele abantu abazahamba bayehlangana labantu engingatsho njengakathesi ukuthi kulamagrupu amaningi athize afana labo hawu amagrupu abafana labo silwa lamasela afana labo lagiza afana labo naibawasha kubomayitengwe ngale abathumele abantu abazahamba bayehlala phansi lezakhamizi bayenelise ukuthi bazwisise ukuthi okuyikho abangakwenza ukuthi banqobe noma bazwisise okwenzakalayo ukwenza ukuthi babe lomcabango ojulileyo kulokho ngoba into leyi seyaba lokujula okukhulu kakhulu ukuthi seyaba le-advancement enkulu kakhulu ebuseleni lobo obenzakalayo so nxa uhulumende yena engathi yena useyenze isivumelwano kuphela kodwa engasoze wabuya ebantwini ezohlala phansi labantu azwisise ukuthi kunganqotshwa njani ngibone ngathi kuzabe kulahlekile okunye okuyinto eyavela yaqala ubusela lobu ikuthi inkomo zazithi nxa zingasuka eBotswana zingene eZimbabwe ngaso zingene eZimbabwe uhulumende waseBotswana wayebuya noma engazithola lezi nkomo babezidubula bazibulale okungangokuthi ekugcineni kwasekuthiwa inkomo zeBotswana nxa zingabe eZimbabwe sekuthiwa ngamatimela abantu abaseZimbabwe sebezithathela lezo nkomo okuyinto eyayingalunganga yilapho kwavela waqalisa khona umkhonyovu so kusuka khona lapho abantu babesebezithinta inkomo zingene eZimbabwe umuntu esithi hayi inkomo lezi vela selamnikazi ngezeBotswana ngeke zabuyela so nxa bengazama ukuthi bakulungise konkwalo ukuthi inkomo nxa ziye eZimbabwe zingenza njani inkomo mazihambe eBotswana zingenza njani njalo bebe sebebona ukuthi i-communication phakathi kwamapholisi eBotswana namapholisi eZimbabwe lama-neighbor watch kakhulu ama-neighbor watch abayibo abahlangana abayenelise ukuthi balonde ubusela lobuqala kungakafiki emapholiseni ngoba amapholisi akwesinye isikhathi ungathi bayayekethisa kakhulu nxa kufika ebuseleni bafokasa kwezinye izinto kodwa ke nxa sekubuya ebuseleni okuyinto esiyazi ukuthi iyi-part of i-economy yabantu bakithi so abayiqakathekisi kakhulu njalo kwesinye isikhathi balokukhala bejabala ama-fuel kodwa ke abantu begcine bekhokha izimali kodwa ke sibone ngathi ababuye uhulumende kumele abantu bazohlala phansi labantu bazwisise ukuthi uhamba njani andibani ukuthi bafinalize ukuthi baza kunqoba njani lokhu okwenzakalayo kodwa-ke engingakutsho babuNkomo ukuthi into leyi seyaba very very complicated kakhulu.